Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le TCC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandla leli awaxojise edalele parliament ukuthi angancintise ukhetho lwama-by-elections. Umongameli Masomnanga kwauthi sevumelane loso wabo weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisetshenziswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le TCC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandla leli awaxojise edalele parliament ukuthi engancintisi ukukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki eSupreme Court loba nje icele le TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyeke udaba lolu kulelo dale okuzakwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
Njalo sithi yikho lapho kuzaphela khona ecaleni. Nekube sokubhala leyi enye indaba esehigh njani eyokuthi ubaba uChabangu le-TCC. Remember uChabangu usebenza umsebenzi lowo kanda-TCC nothi ngesikhathi samkhabasi le-TCC ukuthi laba abaqotshwayo le-party bengaphasitipeyithi ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other state ezaproclaims. So iboda ivumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu, sibonile ke i-judgment ephume High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala weva appealed against it e-Supreme Court, ama-lawyers azabe fayila very soon. Yikho ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuyavota ngeSaturday ku-by-election kuma-constituency alama-election. Ngenxa yokubana i-judgment leyo ye ngumsindo nje, ngumlilo wamaphepha, isoze yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathesi ngikhuluma nje eChabalala kuwa-29 sesitholile ama-ballot paper ethu, sesimelele ukubana siyevota mhlaka-9. Idilini High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal ezasuspenda i-judgment ye-High Court. Njalo ke kayiso zikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona. Zonke indawo abantu sebelungiselela ukuyevota, abantu asibeni ready, siye protector abantu esabavotelayo mhlaka-23 August okuyibo ke ukufanele ke bebengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election. Ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elithona singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwathulwe umthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe umthethwandaba we-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fadzai Mahere owayesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lephalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishin ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Ukuyithola kade sangayibala icho.
Yebo baba.
Uyisenza noku ikhothe esitela khona.
Kunabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho oloqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabang wangena emthanjeni webandla leli wenza umathanda. Okwamanje bathi uChabang kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelene losowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganeni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Savumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beleBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemohang Kwabe uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abasebenzayo eyabulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesikuma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-South countries. Into vele siyikhangelele ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile sina ngapha sabese sithaba ngoba soze kusihluphe ukuthi sadingela amapassport sabese sikrossa kuphela sisayenza ibusiness labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu nxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esiconsulte njengobana bekhulumele bengabo uhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele siconsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma policies ona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuye khanya zokuthi hayi sokumele lideclare kumbe sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye lempahla emkhuthukhuthu yethu izabe sivele sihambile ngale. So it's a big challenge lobana bevumile sokumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lamapholisi zecace ekwazi asifuni ukuthi sibanje emoyeni sesidabile sokuthiwa hhayi kwavunyelwa nalokho okuthi so konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi ukusisebenzele njengabantu abazisebenzayo njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lapho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuwoda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Khomesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esikubusiness siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-sadat countries ebe lento i-one esivumelana ngayo like njengoba kulume ukuthi nxa usiya ngeboda yangapha emtare kule ikhomesa eba khona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-sadat countries sokumele sibe lomthetho one ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrosa ama-border sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo sawamukela sibile lo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa labo-Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani kungabi lelizwe liyi-1 ukuthi namhla njile i-passport sasasengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport sasangikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabatshiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo eziningi ziyababandlula.
Ngibona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni atshiyeneyo kwizwekazi le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni kulowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lo mhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile na nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo?
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe ikakhulu manje ukuthi sikhangele abantwini abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi e-CTC right kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo abantu bewaphiwe lawo mandla.
Sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezinye eziqhuba ukucubungulisisa iresearch laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo, ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na?
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa engikunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo, ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle, kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingo thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalabo abantu abanye abangagogekanga lapha. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo luselugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo?
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika zinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanze iTV ndakhona lapha engikhona uyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engingaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyawumele yena abhadale imali embhasini, i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini, so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi lethuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso zenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha abakhona, zizwe ngabo ukuthi bathini.
Lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo. Kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasola batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba eSouth Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachumi amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela maphepha eBeit Bridge ezama ukungena lawo kweleSouth Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela, hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele avele phepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga lenhlupho zethu sinokwenelisa ukweqa umngcele, kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu and Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe Community, uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. manje ke lokho ukuzofaka abantu enkingeni ngoba iBMA iBoarder Management Authority le efakiweyo ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona
abantwana laba mkhwanazi iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho okuthiwa yi-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela
khona uma ungawukhangelea ngelihlo likhathana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatha so abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela izombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilatini ke sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlala phansi kukhulunyiswane kukhumelwane umlotha kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwano obuhle.
Sibone kusiba lesivumelwano esike samisa impi okweviki nje eyodwa ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semadizaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khonokuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingama okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa kukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu. Kodwa isivumelwano sokukhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela izombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TCC axotshisa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli kukanti kulabanye abathatha icele lakhe. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcethi kwezombusazwe.
Sithi ukuthi asilabo ukhokheli wathi ku opposition kanye la ku ruling party lokho esikubona namhlanje kokungafanana kwenza kale into okufanele bana yavikelwa so kuselakala abathungameli abale foresight however kulaloko kuthiwa yi-subversion i-subversion of the will of the people kwese sikubona nama-political matters asejikelwe ema-court kusazakala ukuthi le izaba i-outcome outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties which is very unfortunate
babangwenyu uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi phosela kuba
ngiyatshena la ngodaba lama-leaders ngoba phela izanu-p f ukugebenga lokudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy njengo chief ukusubvert i-democracy ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli nabathungameli abeqiniso ku-opposition nxa bezele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo ama-offices abo bayakwenza so kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyijangu akulamuntu okuyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso so kukhanya umuntu azenzela akufunayo la majaji labo bakhanya mpele sisekelo sokukhanga lomhlangothi wakhona lapho abelame khona kungaphi ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hayi i-democracy vele lapha ezimbabwe kayisekho
ye lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo siyamuza ungwenya uthe kungana kula bakhokheli abaqhodo lapho usuke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini kunokuthi abuse iqembu lakhe ubusithinda
ubaba ungwenya siyavumelana simile ukuthi into sayi-democracy ayisekho ezimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yasezimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akuselo akusekho njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involva i-leadership yikuthi uba bungwenya enje uma ungambuza kakuhle kule zinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela ngikho ngisithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali simbonile uMonzora bekufanele sazi angithi bathi nge-skewer once beaten twice shy vele uhle wazi uzakhumbula dube lawe ngweni ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyatshisa akusalokho ngasoza valibamba so lathi ilahle salibanjiswa uMonzora sasesimela sasesiza la nanku sekuvuka othaba sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyizanu p f siyasazi la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi
kodwa-ke babangwenya khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazane uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazo kuhamba njani
kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kunini inkenke iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi kwakuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa ungazilalele bekhuluma obithi obabuncube labane efasivesi kajele uyenza ukuthi kungathi akulalizwi elibambanisa abantu akula muntu o-perfect njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwabo yini ngangizadinga eziyindlela zokuthi ngoba vele nxa sekuthe khona izanu-p f silamandla okungena egembini leni ilidilize kwakungafanelanga ukuthi yena owakuchamisa ahle athina ngesikhathi sokhetho okwakhathesi akulanto ezake ndakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isitasuke sami lo nyaka ngasazi abantu babecabanga ingcono ukuthi kulekuleteketi ezasetshenziswa so kuqakathekile ukuthi laye azikhangelise sebona ukuthi hayi lesi isikhathi sokufunda azithethele ijapha phela isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula esilubona khathesi
ye khonapho-ke mlalazi kanje ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinokwamakhwapha ngoba lokhu yikhonkani kuyahlupha lawo ngani uya khonapho-ke
lelo liqiniso ngilasebenzisa ibala lesishona ngazibe liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawo Mangwanya sibe imbumba. That way sizanqoba.
Ye, phose lokugcina baba Mangwanya.
Isimila sesihambile madoda. Singakhali ngesimila sesihambile. Ethini sizavuya. Ngathi siphize isimila hathi. Kasi silungiselele yenzele ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini ingakhandwa kanjani.
Lapha lizwe umnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endawonye lo Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.